Izigaba ezixwayisisiweyo lomsakazo zibalisa inkayi, cholocho, ibubi, umguza, ibhinga kanye lewange. Iningi lezakhamizi zalumango zithi kunje bezilokhu ziqamele imali endala kuleli iBond North. Zithi okwenzakeleyo kulusizi ngoba kulamabhanga emaphandleni ukuze bayetshintsha imali bethole izigi njengokuxwayisa kukahulumende. Umnumzana Melusi Mabuza wesigabeni sesibuyo enkayi uthi limali yathi isethulwa ibhondi lamane lavalwa khonapho khonapho okwenza lamanje behluleke ukuthenga emavinkilini kanye lokukhokhela imithelo ngoba kufuneka eMelika.
Amabhondi asathathwa emavinkilini abantu mabefuna ukuthenga njalo futhi naleze emafonini layo imile kayisasebenzi. Leyi yona la yayikaqalisa ukusebenza, so sokulohlupho olukhulu kadesi.
Umabuza uthi uhulumende kwakufuze alethe umbono lo wezigi kuZulu phambilini, hatshi lesi savukampunzana esenzakeleyo. Amazwi akhe asekelwa njalo ngukhansela wesigabeni sekaChechethe eWange, umnumzana Give Me Again Moyo.
Ngani kulokujumana athize ukuthi abantu bangani abalalungelo lokusebenzisa imali leyade sisebenzisa ngokusemthethweni, kodwa sokungani sesivuka sesingabantu angani bayahlaselwa nje.
Omunye njalo odidekileyo ngunkosikazi Thokozile Dlamlomo we-BH27 komvuthu othi bona njengabomama bamaqembu okuqokelela imali sebephazamise gile kakhulu.
Ngabe sisebenzisile izimali zethu ama-RTGS awakhipha sawasebenzisa, irate yangkhona sihle yehlukana, asisela mali ama-RTGS onalawo kede sithi silawo.
Osakhulayo unkosikazi Rosemary Ncube wesigabeni se-BH26 ewangelaye ukhala ngekusasa lentsha ebuvilibana, ethi kunje bezwa kuthiwa ezithupheni zama-passport bayala izigi befuna imali yeMelika.
Imali ezafanana le-RTGS cause i-RTGS beswipe ngayo ezitolo ezinkulu but ibingathengi ifuel.
Umnumzana Efihlela Ncube ongumkhokheli wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association uthi emaphandleni kusemnyama ebusweni benkawu ngale mali, njalo iningi liphelelwe ngoba lisehluleka ukuthenga njengayizolo.
Izitolo zisaqhubeka njalo zisamukela imali yangaphandle, seziyekelile ukwamukela amabhondi lanxa kuthiwa asesemthethweni. Ngakho-ke bekudingeka ukuthi ngabe abantu baphiwe ulwazi olugcweleyo ukuze bayamukele kalula imali le khulunywayo.
Uncube uthi le mali kayisoze iguqule isimo selizwe nje izimele ilaphana, kodwa izamele iphekelezelwe zinguquko kwezepolitiki, ukugwenywa kobusela, ukuhlonishwa kwesisekelo sombuso lokunye kungenjalo izaba yize njengeyayizolo. Ngokutsho kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, isisindo sezigile sizaqalela ku-13.56 nxa iqathaniswe ledola elilodwa leMelika. Imele iStudio 7 ngise Wange ngingunokuthaba Dlamini.